Iningi labantu libhekane lendlala emangalisayo emadolobheni lemaphandleni eZimbabwe osokwenze abanye abanjengonkosikazi Cora Ndebele baqale inhlelo zokunceda abaswelayo. Yena uqale olokuphekela abantu ukudla elokitshini lemakhandeni kobulawayo emizameni yokumelana lendlala ngesikhathi iningi lingenelisi ukuziphilisa phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Unkosikazi Ndebele uchaza isizathu sokuqala umkulu wokuphekela abantu ukudla kungela nhlawulo.
Iprogram leyi siqaliswe ukuthi sinanzelele ukuhlupho olubekhona ngesikhathi sikaCOVID-19 lapho abantu abaningi baphambaniseke emsebenzini yabo. Siyazi ubani elizweni leZimbabwe lapha abantu abaningi siphila ngokuziphilisa into ezinjengokuthengisa lokunye okunjalo nje. Sasekunanzela ukubana ngesikhathi lesokuthiwe lockdown abantu abaningi indlela abaphila ngayo yaphambaniseka kakhulu. Ngalokhu base i-source of income yabo yaphambaniseka. Okukhoze osukunanzela ukubana kudale ukubana ezindlini eziningi kube nzima ukubana abantu badle kahle ngendlela efaneleyo. Hence we started this program.
Unkosikazi noMagugu Mahlangu ubonga uhlelo lokuphekela abaswelayo.
Emakhandeni bakithi siyabonga kakhulu silohlelo lesayesaluyenzelwa ngumama uMrs. Ndebele. Siyabonga kakhulu ngohlelo asincediseyile ngalo kakhulu ebantwaneni. Abantwana abafidwa iporridge ekuseni then later mbayimbayi bese siba lelunch. Siyabonga kakhulu.
Umama uMaria laye ubonga uhlelo lokuphekela abantwana emzini wemakhandeni ngesikhathi se-lockdown.
Siyabonga kakhulu ngoprogram leyenziwayo emakhandeni yabantwana ukudla. Abantwana bayancedakala kakhulu ekuseni bayadla iporridge, ntambama bayadla futhi ukudla okutheneyo iporridge kwesikhathi intambama isithwala, kwesikhathi irayisi kwenlanga ichakada. Akuyabasiza kakhulu abantwana kakhulu lathi siyabona ukuthi abantwana bayasizakala kakhulu. Ngoba ngalesi simo esikhona kathesi abantwana bancedakala kakhulu. Bancedakala sibili ngoba indlala labo sebeyibonela kwabanye, kodwa hayi laba babuya bezokudla bancedakala kakhulu ngoba nengabantwana babuya la bezokudla.
Iningi lezimuli ezithola usizo e-soup kitchen kankosikazi Ndebele bathi uhlelo lolu luhle kakhulu njalo bayabonga ngoba abantwana besigaba indlala abasayazi. IZimbabwe ibhekane lendlala lokusilela kwamanzi emadolobheni kanye lasemaphandleni kungenxa yokungani kahle kwezulu kuminyaka emibili kusiya kwemithathu edluleyo osokubangele ukuba abantu beqale ukuphekela abanye ukudla kungelambadalo. Kuthi lenhlanganiso zamazwe omhlaba ziyakutsho ukuba eZimbabwe iningi labantu liyalala livuka lingatholanga okokuphosela emlonyeni ngoba ilizwe lingelinye lamazwe awezwekazi le-Afrika abhekane lendlala enkulu. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla ezigoqela o-World Food Program zithi izigidi ezithoba minwe mibili zabantu eZimbabwe zikusimo sendlala eyesabekayo ngakho ke kudingwa uncedo lwesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.